Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi unkosikazi Sekhaya Nzenza uthi impumela yophenyo lohlangothi olwe National Social Security Authority izokwethulwa kunsukwana ezilandelayo. Umlobi wemidlalo yokulingisa eyamabhayisikopo olodumo umnumzana Davis Kuja labanye abathathu asebenza labo bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngemva kokubotshelwa icala lokwephula umthetho we-Censorship and Entertainment Control Act izolo. Umhlangano omkhulu wabalobi owenziwa phansi kombukiso weZimbabwe International Book Fair usungulwe lamhlanje eHarare. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi unkosikazi Sekhaya Nzenza uthi impumela yophenyo lohlangothi olwe National Social Security Authority izokwethulwa kunsukwana ezilandelayo. Kodwa ulandule imibiko ethi wafumbathiswa ngowadedela yena isikhundleni alaso osanda kubotshelwa kuchaphaza imali unkosikazi Prisca Mofumira ukuze angaze ayiveza impumela yalolo phenyo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba okwazisa ngempumela yophenyo lwe-NASA osolulwesikhathi uZulu elokhu ebuza ngalo ukuthi lungaphi, unkosikazi Nzenza uthi bekumele luqale luhluzisiswe zingcwethi kwezomthetho andubana luvezwe emphakathini ledale lephalamende.
Some of the four issues to emerge were number one.
Okuvezwe yile i-audit kubalisa ukungaqhutshwa kuhle komsebenzi okuphathelene lendaba zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Futhi olunye lwakhona kuludaba oluphathelane lezokuthenga impahla. Futhi olunye lwakhona kungokuphathelane lezokukhatshwa kwezisebenzi. Nxa lile forensic report yalolo hlobo eveza ubufakazi balolo hlobo akusi report asingamane siye kuyethula edali lephalamenti, idinga ukuxazululwa kabanzi.
Uthethele lithuba ukulandula amahungahunga athi ubecatshile ngemva kokubotshwa kukamphathi ntambo wezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mfumira.
That is nonsense. That is the nonsense I'm talking about.
Ngumbhedo lokho yiwo umbhedo engikhuluma ngawo. Okuqakathekileyo yikuba nxa kule mali zeNASA ezingaziwayo lapho ezasiwa khona, umsebenzi wethu ukubona ukuthi ziyatholakala lezo mali. Lirepoti isibonisa ukuthi kule ndlela ezimbili ukuthi wadalwa icala. Nxa kule cala eladalwayo kutho ukuba sekungumsebenzi wemthethwandaba ukukusebenzisa lokho. Nxa kuyukuthi siyanelisa ukuthola leyo imali eyatshontshwayo, senze lokho ibuyiselwe leyo mali.
Kusenjalo umgcini sihlalo webhodi yeNASA esanda kubekwa esikhundleni umnumzana Cuthbert Chindori uthi uZulu kumele ayikhangelele kuyonale iviki leyo ripoti.
Zvimwe zvacho zvingangobudiswa naminista kati kapedza svondo rine ratsaratira.
Uminista engaveza okunye kwakhona kuyonale iviki nxa kuyikuthi sesicedile umsebenzi. Ngokuya kwesikhathi uminista uza kube esazisa ngokwenzakalayo. Uzakhetha-ke uminista lokho akubona ukuba kuyethulwe kuleyo ripoti, kungaba sedayela ephalamende lakumphakathi ngoba ivele ingeyabantu. Kodwa kumele sikulandele lokho okumunyethwe yile ripoti, sisize abe-NASA, sisize bona okumele basizakale ngayo, kakhulukazi ama-pensioners bazwisise okwenzakalayo.
Unkosikazi Nzenza utshela intatheli zindaba ukuba ibhodi ye-NASA isilamalunga wonke adingakalayo ngaphandle komele angene emela abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Kodwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kabasuthiseki ngendlela okuhlolisiswa ngayo labo kumele bangene kule board bemele isebenzi.
Labo ke esasiba bethile ke ngamagama ukuthi bangahlala ku board bafikelwe ke ezindlini zabo bebuzwa ukuthi ba supporta political party yipi. Nxa kuyikuthi ke abantu abofanele behlale ku board ngabantu abofanele be support iparty eyinye yazakalayo, sibona ukuthi uDubo esikhala ngalokwamanje olukhona ku NASA board alusoza ke luphele.
Ngokunjalo Moyo uthi lokhu besemnyameni ngezizathu esezibangela ukuphuza kokukhethwa kozamela iZCTU ku board yeNASA.
Sesimnike amagama saphinda okungani kuyasisabisa nje ukuthi laba uthina esibathi yibo kufanele besimelele kayisibo uhulumende kumbe uminister obafunayo ulungane ulabantu bakhe obakhangeleleyo ungxenye usadingisisa ukuthi bangabe beyibo yini esibanominethileyo.
Uthi yena nabeZCTU sebekuchiye ezandleni zikankosikazi Nzenza ngoba sesiside isikhathi bamnikeza amagama ababakhethayo.
Sihluphanelaye ke oke isikhathi eside ngokuthi sasilo muntu wethu sasimkhangelela ukuthi uzasinika ama-results esimbone sisebenzela kakuhle. Sasikhethile upresident weZCTU uComrade Peter Mtasa ukuthi kube nguye osimeleleyo. Asikwazi ukuthi bamlwisane, abafunela kumbona, abafunela kulibona igama lakhe. Kodwa lokho sisala sisithi uyirepresentative yezisebenzi, izisebenzi ezimfunayo.
Lanxa impumela yophenyo olwenziwa ngabe ofisi ka Auditor General unkosikazi Mildred Chiri yanikezwa abogatsha lwezisebenzi ngenyanga kaMbimbitho wona lomnyaka, lokhe umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu unkosikazi Sekayi Nzenza engakayethuleli idale lephalamende njengalokho okuthiwa ngumthetho. Unkosikazi Nzenza yena uthi uzolandela umthetho ngemva kokuba ingcwethi kwezemithetho ezaphiwa umsebenzi wokuxazulula ugwalo lwempumela yalolu phenyo seziqede umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umlobi wemidlalo yokulingisa eyamabhayisikopo olodumo umnumzana Davis Kusha labanye abathathu asebenza labo bakhululwe inkantolo ngemali yesibambiso namhla ngemva kokubotshwa izolo phezu kwecala lokwephula umthetho we-Censorship and Entertainment Control Act. Umnumzana Kusha ubotshwe ndawonye labo umnumzana Peter Churu, uTendai Maduwa lomnumzana Kutakwashe Buthiti besetheswa icala lokubukisa umdlalo wabo olesihloko esithi Lord of Kush bengaphiwanga imvumo lugatsha lwe-Censorship Board. Kodwa ingcwethi kwezemthetho zithi okumangalisayo ukuthi lolu gatsha ludilizwe ngohulumende nyakenye esithi isidingo sokuthi luqhubeke lukhona kasisekho. Umnumzana Kuja labanye bakhe bakhululwe ngemali yesibambiso engamadola angamakhulu amabili ngamunye. Bazamiswa njalo emthethwandaba mhlaka-29 kunyanga ezayo. Ukuhlaziya udaba lolu siqoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele.
Iyathengisela ukuthi abaningi ababecabanga ukuthi umbuso kaMnangagwa uzahlukana lo mbuso kaMgabe akuthiyananga kangako, ngoba singasabona ukuthi ngesikhathi kaMgabe uMgabe wayesebenzisa i-Censorship Board leyi ukuthi emise lokho angakuthandiyo. But engizibuza khona ukuthi kambe i-Censorship Board yakhona ingabe lokhu ikhona yini, ngoba uminista ukugcina ukuapointa i-Censorship Board kwakungo ubaba uChombo lapho aja appointa khona umntaka Mgabe ubona Mgabe ukuthi ebe ngomunye wama board members esenzership board la enza futhi lapha kulesikhathi se audit lapho audit general esithi khona esenzership board okwakathesi ayimanga kuhle so kuyamangalisa kakhulu ukuthi all of a sudden esenzership board sikhona simisa abantu ukuthi bengayenzi imidlalo bese kuzibuza ukuthi kanti i freedom yona singathi khona ukukhululeka kwezemidlalo kungapi nqabo lokusetshenziswa imithetho efana lana leyo ukuthi umuntu uzavuka nje namhle tawula certificate se-sponsorship ebesemisa umdlalo wakho nxa efu.
Ngamanye amazwi Ndebele uthi lo ngumthetho omubi ongamelanga ube khona.
Abantu bamele babe lenkululeko yokuthi beyenze lokho ababele especially nxa sikhangele ezemidlalo lezo esithi freedom of expression. Akutsho ukuthi ungasola umuntu sokumeleke umdlalo wakho umise but isikhathi esinengikananzela ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho lo kuphela nxa kuyinto abangafuniyo ukuthi ibonakale ebantwini yiko lapho abacabanga khona i-censorship board.
Kodwa uhulumende engazivikela ngokuthi kulesidingo ukuthi angenele lapha lalapha ya ukwenqabela ukuxabana okungaba khona kubangwa ngamabhayisikopo ayabe ethe atshengiswa umphakathi yena uhulumende engazange athole ithuba lokuhlaziya.
I think uhulumende kumele ngenele but uhulumende kumele engenele ngendlela esingathi kona i-fair and balanced. Ayikhona ukuthi nxa uhulumende engafuni ukuthi ezinye izinto zisixoxe ngazo ebe sesithi selethe i-censorship. Isikhathi esiningiasikaze sizwe ngayo i-censorship board yena leyo abakaze bechasisele abantu ukuthi kahle kahle abakufunayo lokhu abangakufuniyo yilokho.
Lo ngumnumzana Senzele Ndebele ingcwethi ecobongula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Ukusenjalo umahluli wedalela High Court namhla unqume ukuthi abasolwa abayisithupha abetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende ababalisa uGeorge Makoni, uStabile Dewa, uRita Nyampinga, uFrank Mphahlo, loGamuchirai Makura, loTatenda Mombeyarara sokuzamela beziveze emapholiseni kanye ngeviki kuphela hatshi nsuku zonke njengalokho ababekwenza.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano omkhulu wabalobi owenziwa phansi kombukiso weZimbabwe International Book Fair usungulwe namhla eHarare. Lo mhlangano obuthanisa abalobi lengcwethizwe emsebenzi yokulotshwa kwamabhuku abavela emazweni achiyeneyo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abalobi bathe kwaxa edolobheni leHarare okwamalanga amabili behluza ukumelana nomsebenzi wabo embukisweni wamabhuku oweZimbabwe International Book Fair ZIBF. Umlobi wakubulawayo umnumzana Nelson Thwala odume ngamabhuku ambalo awalobayo akuqela elithi akuqhaqhalazi elizizwa ukunuka lelithi umfubula wenhlathu lamanye awesingisi uthi babhekana lobunzima ngoba bengasayitholi kakuhle inzuzo kulomsebenzi.
As writers, umsebenzi wethu muhle but yonakala uyacatsha umsebenzi wethu. Some people are benefiting more than us thina abanini bawo. You find ukuthi umsebenzi wakho wenzileyo usebenzileyo ubenefitha abanye abantu clandestinely. Bayathatha umsebenzi wakho bayudla ngawo. It's hurting us, it's killing us.
Uqhubeka uthwala ethi ukutshontshwa komsebenzi wabo ngepiracy kuqhubeka kuludubo abalokhu belisana nalo.
Kuza kwenzeka ingxenye direction ethathwayo is leading us to better times ngoba kuthiwa kungabona kulobusuku kumnyama kakhulu kuza kusa kwenyukela kakhulu kuza kwehla. This is my hope ukuthi kuza kwenzakala.
Umnumzana Kem Gong Kengasong obhala amabhuku kule Cameroon efundise ekolijini elikhulu le University of Yaounde uthi udubo lwe piracy lubhakile laselizweni lakhe sithi ikakhulu endaweni ezikhulunywa isilungu ethi sokudingakala ukuba abalobi besebenzisana labadinda amabhuku ukuze beqedele oludaba ngoba imithetho ingalandelwa. Umnumzana Mihla Sitsha olobe kubula uthi njengabalobi balobela ukuthi abantu babale amabhuku abo hatshi ukuthi bewabale bona.
Okokuqala uhlupho esilalo kakhulu oluyilo ngoba kakhulu siloba asizilobeli silobeli abantu ukuthi bebale. Uhlupho esilalo ukuthi abantu abazenelisti bethenga ingwalo zethu. Umuntu wayesinxa engathola imali into ayicabangayo ukuthi ethenga impuphu. Ugwalo sekunzima ukuthi uluthenge lanxa uzama ukuthi udindise kunzima. Economy umnotho welizwe wenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi bethenge ingwalo.
Usitsha olengwalo ezedlula amajuma amabili edume ngogwalo oluthi wangenza mntanami lolunye oluthi imisebe yelanga loluthi izulu ayisilokula. Nguye njalo unobhala jikelele weZimbabwe Academic and Nonfiction Authors iZANA. Uthi udubo lokumiswa ukusetshenzwa kwemali yakwamanye amazwe kuyabaphazamisela imisebenzi yabo njengababhali.
Kwenze ukuthi imali leyi iyaphandla abantu ade beyisebenzisa ngokuguquka okwana kwenza ukuthi izinto zikhwele and zokwe ziqhubeka zikhwela. Lanxa kuyabe kuyizimdola kodwa into ziyaqhubeka zikhwela ngoba zananzelela abantu abadinda ingwalo into lezana abazithenga kakhulu ngaphandle kwelizwe. So ngase beqambe imali besebenzisa izimdola iyabe isiphezulu kakhulu kwenzisa abantu bengenisi bethenga.
Lumhlangano oqale lamhlanje uphela kusaza ngolwesibili ungenwa ngabalobi izikhwicamfundo lengcitshi kulumsebenzi abavele emazweni atshiyeneyo agoqela iZambia, South Africa, Zimbabwe, Tanzania, Cameroon lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sikhangela umumo okhona elizweni osokubangela ukuthi abantu baphile nzima bengasazi ukuthi beqale ngapi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abantu abathathu babulewe edolobheni leGilroy esabelweni seCalifornia khonapha eMelika ngemva kokuba omunye umlisa ivuke ubhova wadubula emphakathini. Isikhulumeli samapholisa sibike ukuba baphange benelisa ukumthathela lombhobho bahle bamdubula wafa engakadali umonakalo omkhulu. Abantu abangamachumi amathathu lanhlanu babulewe esabelweni seMaiduguri kwele Nigeria izolo embuthanweni womngcwabo lapho abanakanelwa ukuthi ngabalwa abecatshiya abeBoko Haram abafike badubula exokweni labantu kulombuthano. Kwezempilakahle namuhla umnumzana Semdlovu wakobulawayo owazalwa eyintombazana kodwa elemizwa yabesilisa wenelise ukuqala uhlelo lokwelatshwa kwele South Africa ukuba aguqule isimo sakhe abe ngowesilisa ngoba eZimbabwe akukabi lendlela zokuhlinza loba ukwelatshwa ukuguqula abantu isimo esihambelana lemizwa yabo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Hayi uxolo ke sizalithulela lolu daba kwezinye insuku. Kusenjalo ke eleBotswana seliqinisa amanyathela eliwathathayo okubuyisela emuva abangena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Njalo latshela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zixotshe ezindlini abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala elizweni. Intathe izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Amapholisa kanye labogatsha olubona ngokungena kwabantu kwele Botswana baphakathi kokubamba imhlangano labahlali besigodlo salelo lizwe iGaborone phezu kodaba lokugcina abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapholisa athi ilizwe libhekane lohlupho lwabangena elizweni ongekho emthethweni iningi lingabavela eZimbabwe bebalekela isimo esibi somnotho. Udaba lolu solungenelwe langabaphathi ezabelweni abagoqela induna kanye lamakhansila. Omunye ukansila emzini weHabani elingaphandle nje kwedolobha leHabroni, uMnumzana Mhotlap ule uthi amacala aseqongile njalo izakhamizi zithi lokho kubangelwa ngabantu bokuza abangalamaphepha elizweni. Upule lendune usiyeletso Pule bachia abakade bekwenye imfa esigabeni seGabani emavikini asanda kwedlula bebambe wangaphansi ngesikhathi bekhuthaza izakhamizi ukuthi zeqothe abokuza abangalamaphepha okuhlala elizweni. Amapolisa lawo asekhiphe umbiko okade uhamba ebulenjini beinternet ukhuza abantu ukuthi bengahlali labantu bokuza abangalamaphepha aqondileyo. Lokhu sekuchiye inengi labezimbabwe abangalamaphepha bedlalela evalweni. Ngempela viki izidaladabe zingelabaningi abavame ukuma emgwaqweni bedinga imisetshenzanyana yokuziphilisa ebizwa ngokuthi ngama-peace jobs. Unkosazana Edith Ndlovu uthi osokuzaba nzima ukuthi abantu sebetshelwe ukuthi bengabanikezi indawo zokuhlala uma bengelamaphepha aqondileyo.
Asisakwazi-ke ukubana siza kuyangabi, besitshona sivalelwe ezindlini. Manje nxa sebehamba bedinga abangelamaphepha, siqondaphi khathesi?
UMnumzana Nkululeko Moyo yena osebenza ulungisa ezivandeni uthi kasahamba-hambi njengakuqala ngenxa yokuqonga kwenani lamapholisa emgwaqweni.
Ekhaya kunzima, laphandle sekunzima, akuphumeki endlini ngitsho umuntu esiya emashopsi ngoba bangakubutha noma ngasiphi isikhathi.
Elinye ilunga ledale lephalamende uMnumzana Sidiro Khoroba uthi sekuqonge kakhulu amacala esigabeni sakhe seMohotizani lapho kulabantu abeZimbabwe abaningi, ngakho sebecele ukuthi amasotsha angenele ekuhlanzeni indawo le.
We cannot be bragging about 54 years of independence.
Asingeke sathi sikholisa ukuzibusa kweminyaka engamathumi amahlanu lane thina singakhululekanga, sesiyizibotshwa zezigebengu elizweni lethu.
Own country prisoners to criminals.
Amapholisa kanye labogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni azaqhubeka ebamba imihlangano yeHabroni lemizi eseduzane betshela izakhamizi ukuthi bengagcini kumbe ukuqhatsha abokuzabana lamaphepha aqondileyo. IBotswana ibuyisela emuva abeZimbabwe abafika inkulungwane inyanga zonke ababe bengene elizweni okungekho emthethweni. Ngesikhathi eleBotswana liqinisa ukubuyisela emuva abeZimbabwe, ngakwelinye icele uMongameli Mkhwetsi Masisi lomunye wakhe eNamibia, uMongameli Hage Geingob, bathi izizalwane zamazwe omabili sezavunyelwa ukuvakatshelana zisebenzisela izithupha hhaji amapassport. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abasakhulayo abavela ezwekazi le-Afrika abaseMelika phansi kohlelo lwemfundiso lweMandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni eWashington DC. Emhlanganweni lo owe-summit ovulwe nguNobhala obona ngomsebenzi wezindlu eMelika uMnumzana Ben Carson, lomsekeli kaNobhala obona ngezemfundo uNkosikazi Mary Royce, lomqondisi wenhlanganiso yeHeritage Foundation uMnumzana K. Coles James. Lo nyaka eZimbabwe kuphume abasakhulayo abangamachumi amane lambili, i-42, abenelise ukungena kulolu hlelo. UMichael weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomunye wabasakhulayo abeze kulolu hlelo, uMnumzana Njabulo Thulani Michael Mthunzi.
Business yami yi-telecommunications company. Siya provide the internet eZimbabwe and siyathesi sisave lawayo. Kodwa siyaqalisa uku-offer ama-services ethu uZimbabwe yonke.
Awusitshela ukuthi uhlelo lolu seluthuthukise na indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Ye, kuyanceda kakhulu ngoba lapha e-America safunda okuningi. Bengifuna ukuthi ukutshela ama-youth wonke ukuthi labe be-apply next year, labe bebuye bezofunda ukuthi amabhizinisi amanejwa njani, especially singakhangela i-economy yeZimbabwe. Akusela msebenzi and kuba ngama-businessmen and business women is the best idea kathesi ngoba akusela msebenzi. As I said, nxa ufuna uqalisa i-business kumele ufunde sibili ukuthi business imanejwa njani, and the best source of ukufunda khonokho kulapha e-America. Mina ngafunda okuningi kakhulu, especially when it comes to i-financial management. Sabona okuningi, safunda ukuthi ama-business amanejwa njani la, so that we can copy and paste or copy and adjust it to our situation eZimbabwe and paste it.
Usulesikhashana ukwele Melika, ngike ngaxoxa labontanga bona bathi isikhathi sabo belapha kwele Melika sesitshintshe indlela babuka ngayo impilo. Ungathi usuhlangane ngento efanayo na?
ye i exposure civilis ayizuza la, and I can say because of i exposure yona leyo, I think if you hear me of just i society nje siyatshintsha for the better, and kathesi I can say ukuthi mina ngilesifiso ukuthi ngiye ekhaya ngizame lami ukuthi I uplift and change my community, and sizabona nje over the next few coming months ukuthi what kind of ama initiatives we can come up with I want to back at home.
Okwamanje ukwelemelika lapho kulogesi i-Wi-Fi ngezinto ezishiyeneyo ezingabambeki lula ekhaya, lapho ubuyele ekhaya ubona ngani kuzaba nzima na ukwenza umsebenzi wakho?
Hayi, ekhaya sibili kulama challenges, but you know home is home, and ama problems lawo mele siwalungise as a nation, and kathesi from i program le it has benefited me a lot, and kathesi I'm inspired to ukuthi ngiyekhaya and to fix some of ama challenges when allow like amagetsi, internet, amanzi, so forth.
Besicela ukuthi unikeze uZulu amazwi akho okugcina amayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship.
Ye, ngiyabonga Mike. Ye, mfuna ukuyencourage ama youth ukuthi bezame sibili who apply for i program le, ngoba na yanceda sibili ukuthola i knowledge nje of how i business ukuthi manage kanjani, and okunye lakho weli unganethweka la maya ama businessmen lapha eAmerica, maybe bengawunika even just i access to ama raw materials lani and other oncedo here and there.
Lo umnumzana Njabulo Thulani Michael Mthunzi, omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, obexoxa icingweni lo Mike Hove we Studio 7. Wezemidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elidume ngegama lokuthi ama Warriors linqobele Mauritius nge-4 kanya emdlalweni we-African Nations Championships odlalwe namhlanje ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu lamaWarriors zilifake unyawo olulodwa kwisigaba esilandelayo esomncintiswano we-African Nations Championship kumbe iChan ngamafitshane ngemva kokubhaxabula eleMauritius nge-4 kanya emdlalweni oqhutshelwe khona le kweleMauritius. Lo mdlalo bekumele udlalwe ngensonto kodwa wasudluliselwa phambili ngoba inkundla obekumele kudlalelwe kuyo ibisifana nje lexhaphozi ngemva kokuna kwezulu. Umdlalo wehlandla lesibili lalo mdlalo ngowesigaba sesibili esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika yozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo ukukhangelelwe ukuba khona ngempela viki elandelayo enkundleni eBarberfield kokulawayo. Imibiko ephuma khona le kweleMauritius sithi ilizwe leli lidlalise iqembu labo elamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engamachumi amabili, okuyinto umdlali webhola osakhulayo uDonald Mhlophe athi aluba leZimbabwe layo ngabe iyayenza.
IZimbabwe kule tournament ngaye badlalisa ama-23 ukuze ibone amaplayer amatsha njengamanye amazwe ya-South Africa yiko vele abayenzayo vele.
Umncintiswano wechano ungenwa ngabadlali abadlala besekhaya, njalo imidlalo yangomnyaka ozayo iyabe ingeyesithupha selokhu umncintiswano wasungulwayo. Iqembu leZimbabwe lehluleke ukuyadlala komncintiswano odluleyo oqhutshelwe kule Morocco, kodwa phambilini kwalokho belifinyelele ukuyadlala kuyo yonke imncintiswano eyake yabakhona. Nxa lingaphumelela ngemva komdlalo wehlandla lesibili, iqembu leZimbabwe lizadlala lelizanqoba phakathi kwele-South Africa leli leSotho kwisigaba esilandelayo. Kusenjalo uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azadlala njani ekusungulweni komkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba yona ezaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022 seluphumile, njalo iqembu laseZimbabwe lizadlala leqembu leSomalia ngenyanga kaMpandula. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castlelager Premier Soccer League loba nje limotshwe nge-1 kanyanga le-Black Rhinos ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum okuyilo liphethe isicoco seligi lichiya iqembu le-Chicken Indlo nalihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emibili, okuyisimo esingaguquka nxa iqembu le-Chicken Indlo lingadlala umdlalo walo obekumele liwudlalelele e-Rentals kodwa wasudluliselwa phambili njengoba iqembu le-Chicken Indlo labadlali abathathu abahambe leqembu lesizwe kwele-Mauritius. Emsileni wengalane lakho akusatshintshanga lutho njengoba iqembu elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo.
Siyabonga ke Joseph Njanji ayisikhatha savumi kuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.